atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amachono zehlobo, alambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ncwabakazi 2018 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizibele ukuthi kungakhani ngazathi uhulumende ezibeke ziye esingavukuthi ngokuthi amnyama iyangikhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba yiparliament okuna ama-political parties wonke onalawo anama-problem kube yibo abazakhonstitute i-commission yangikhona sokubuya labanye abangaphandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo emavudaba lona lolu.
Umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kubhe uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthulisela kwe-ZEC kwasekusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChamisa.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazi ukuba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli welinye lamacele we-MDCT uNkosazana Thokozani Kubhe uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha kodwa ethi kumele abunjwe lidale lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kubhe utsho lokhu emhlanganweni letatheli zindaba ehoteleni ye-Holiday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza kulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nathi nje solo sesilandela ama-challenges akhonjeni ukuthi siyefuna ukuthi isolo esiyibona yilezakezakezake ku-unfortunate ukuthi lokho kuyenzakele mhlaka-1 kuyenzakeni ukuthi abantu baphume bayizitaradeni amasosha lawo aphuma aresponda thina lokhu asikusapota anti kuthiwa kule khomishini esiphakile sifuna ikhomishini ithubungule udaba lolu ibilungise kuthikazela ukuthi kungaphindi kuyenzakale futhi.
Uma Kubhe uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngizibele ukuthi kungakhani ngazathi uhulumende executive yiye esingavukuthi ngokuthi amnyama iyangikhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba yiparliament okuna ama-political parties wonke onalawo anama-problem kube yibo abazakhonstitute i-commission yangikhona sokubuya labanye abangaphandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo emavudaba lona lolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade bezensolo insolo zabo zizaphakwa ndawonye impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengazivumela ngemali executive ekwenzayo kuzaba neproblem but kungaba yiparliament laba ama-political parties wonke akhona ngile themba lokuthi abantu bazavumelana betho ukuthi yilokho yikho okungayizwangakhona sibone ngazathi yilokho yikho okumele ukuthi ngabe kuyayinzeka.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yami enhlala ngikhuluma ngayo i-sanitary ware kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikole because abana-sanitary ware. Second, kumele sikhange ngento le-66 bimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokhuluma njengabomama wathi into le izaextend uzavumelana thi ukuthi kuyesidedi. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalota omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Ayikhona lokho kuthiwa amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi ngifuna uzibane uzibane uzibane, asokhotha yabomama, iyabe ikhotha yabobaba abalethayo omama bababa abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabe yalabomama 50% yomama. Bakhona omama eparliament, omama abayoung abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabe labomama kucabinet. So sikhangelele khonokho ukuthi manxa sengena esikhundleni sangikhona enguye owayebe ngupresident oyabe khethwe ngabantu uzakwenza khonokho esimkhulumayo.
Abe-MDCT ekhokelwa nguMakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili, hathi ukube lokhu kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, mzwaka zomuhle, mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Tholakala njalo enkundleni yokudlibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyaFacebook eyekhasini lethu LVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu lweviki edlileyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe mhla ka-2 Ncwabakazi ngeviki ephelileyo besethethwa icala lokubangela ukudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi, uNyasha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathonisisile suka ngekhaya. Igqweta labo uMnumzana Gift Mtisi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail after analyzing the facts.
Isahlulelo esisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba batshengisile waphambanisa ngakhe lokuthi ngami kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalelwe ongathandanga ukuthi simveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokhu vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasotsha.
Igqwetha labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abathutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights zikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokho kulungele labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini aweHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasotsha usukela ngodlakela lweviki edluleyo kodwa umphathintambo obona ngobudlelwane bezimbabwe namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusomoyo uphume kuphephandaba le-Herald elandula limbiwe esithi nxa kulamasosha ahamba etshaya abantu zawamangalelwe emapholiseni. Mele 27 seHarare, New Cape Town Bebe.
Kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezijiyeneyo zelizwe kodwa kobulawayo lendaweni eziningi zemhlubulweni weMandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe. Owayemela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende elisanda kusuka umnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ubana ngamalunga omanyano weMDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakobulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olweStudio 7 olwasebulenjini olweSpecial Edition esilugqibe lamhlanje emini.
Ubulawayo namhla unginike nxa sikhumela ngolimi lesishona unginike abanye kunyuku ukubambela ubulawayo wala wathi thina ngapha njengobulawayo asifuni budlwangudlwangu asifuni msindo kuyala even bona sinamalunga be-MDC abanye bahle bawala bathi noloko umsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha kobulawayo babamba nebakhuluma ngelizwi elilodwa elizwi kwani ukuthi thina la asifuni umsindo. Bake bakuzama abanye be-MDC ade zifukeza umsindo beqashela laphana endani odwa kuse-Trade Gold laphana odwa kuhlela kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle babathi ukuthi hayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha siyaqhizana lani kathezi imvili ungakabuyi lamapholisa asifuni izinto zobudlwangudlwangu lapha ngoba nxa ubudlwangudlwangu busizakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontroli oza kufa ngubani. Kufuna usikala lowo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengalokho esakubona wenzakala eHarare ubaba lwanusomabhizinisi owayezele owagcine esedutshuliwe wafa kathi singulo yakhe uyakhala abasuze bephinde bembone futhi amandla akade wasizela khona asakwazi ukuthi uzahamba njani ngenxa yodlwangudlwangu apha engelali labo. So abantu bakubulawayo bakwalile khonokho bathi asifuni into enjalo siyabambana. Even ungavula kimi i-Facebook page yami uzabona ngimail abantu be-MDC begqoke amaregali yabo nami ngigqoke yami sibambile sikholisiseka ndawonye ngoba siyakwazi thina singabantu abavela ebantwini ubuntu yesiyigijimisa kakhulu ngapha kobulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende esanda kwedlula engowebandla lezanu PF. Ubekhuluma kuhlelo lweStudio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yebulenjini eye-Facebook olwe-Special Edition esilugqibe lamhlanje. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250 ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi-ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeni seLombok. Inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezanwane zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha oza kuqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa nginenkathe silithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa uthi kusiya ekhethweni ubezimisela ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icobo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo njengalokhu abantu bekhethile inkopheli zabo. Sibona ukuthi lezi nkopheli zikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe zicreate amathuba emisebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele lempilo isinzima kwele South Africa sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Insizana sezimbapho umnumzana uchasise ligwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Khona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle kodwa-ke esesikulindele ukuthi ma besisolva le nto sesikwazi uba nowini leyo. Hayi mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a-new life in Zimbabwe.
Leyi nto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekeli ibandla le-ZANU-PF indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Khanisha Zingalo obencintisa esikhundleni someli wedala lephalamende eGwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kufacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona. Siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula beyengeka ngokudla langalokho okunye okukhona lokwethuseleka abantu bayethuseleka. Sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi uzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA abayibo ababuthanisa imali kahulumende bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kulodubo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweleZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ese Gaborone kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emngceleni ethiyeneyo yelizwe abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuselakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulokuqiniswa komkhankaso wokudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakinye ethi imali enengi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le-South Africa, Mozambique, Botswana kanye le-Zambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwa omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula ibhoda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi singakwazi, kumbe bayayisarenda kubakhula sikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga amabond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo. Like opula orand, even as far as US dollar from America, kodwa soze asake sizwe bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma amabond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali besithi ibondi inothi lithiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yiyo esincenga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba ebhosana kalisebenzi. Kungaze libe liphumile labe uphumele ingakanani. Okuzisibuhlungu ukuthi abantu abaphumana nangabantu abaphila ngakho ukuthengisa. Nxa umuntu esethathela ukuthi somele abuyele ehlala phansi usebenza ayikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubanga ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dollar le-Melika. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSavron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo Already Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe Live Talk lifone inombolo. Siqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza use Washington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokuleminyaka elithumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la. Kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka ka 2008, iRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamtshina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angqikilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilitshumi 10,000, labanye bhosi afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakweleGeorgia lalikhulelwa ngeleRussia. Ilizwe leMelika libambisane leFrance kanye lamanye amazwe akuzwekazi le-Europe ahlalisa phansi eleRussia leGeorgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlotha. Ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impile ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se-Abkhazia kanye lese-South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le-Russia endaweni lezi. Ilizwe le-Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakusivumelwano sokukhumisana umlota. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo wogatsha lwe-Melika olubona ngokudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelana lamanye amazwe we-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe le-Melika.
Yebo, mthwakazi omuhle, mina ngingumayigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabasha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LFBOA Ngebele.
Ingoma emnandi ngempela, ingoma esigqiba uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Umgokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi uyamukela amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo OMTC Alliance ababotshwe bejengiswela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.